VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhapha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamazwe.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo ngohulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazulezini khona lapha, ngabe kusemakhaya kumbe khona lapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadolobheni.
Abantu abaningi bavikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, wazise izolo ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama-$2, ama-$5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutshika wengeze wathi ibhanga lakhe lizakwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Bednico Bebe ngalolu daba.
Bakithi, engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhapha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamazwe. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha isiwele ibe yintengo ebambekayo kumbe intengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe intengo ebuya iphansi kumbe intengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as silokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi singenzi lutho esilukhiphayo elizweni sibusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le isifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibaphi baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambisa emayunivesithi, lalabo ababefeyile emayunivesithi, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Nxa sebethole umsebenzi kuyethula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bacine bethatha, nxa sebethethe bacine bebhadalelwa ngabazali baze babhadalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile leyo imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi mothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. lei ekhona iza kumisa yini kuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa yibuwa kwamandla kwemali yethu xa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu uyabe selayo ukuthi laye ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi abasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebhanga. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhangi ufaka imali ebhangi ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhangi izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo nezinye imali zakwamanye amazwe. Othola imali abengayisebenzisi uyahamba ayitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kade sungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Usuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kule nto ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze ubone ngani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje so kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Bednego Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175. Lagu 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, lagu short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithi kabalamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mkandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazilejini khona lapha ngabe kusemakhaya kumbe khona lapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile ungangena emalayinini khona pha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khona pha emadorobheni yofayi ngathi ukuthi almost every week liyahamba liyegcine umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kenjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu ukuthi khonayo sokufiwe isidumbu seligcine ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport yona lawo. So kulobu nzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Ukuthi kumele lidinga inkuni kungcono inkuni liza kangena kumbe kungathi lapha lapha likhangele khona isihlahla esizilala kusesigalelwa kuphela liyethele libase liyethela. Okunzima sikile amanzi katholakali savala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akulanto ebambekayo lapha ekhaya lapha sokunobubi obukhulu okuthi le mikhuhlane yona leyo can imagine endaweni ezezikolo can imagine endaweni zona lezo zilamaklini njalo ukuthi impilo ethilwa khona pha ithilwa njani kunobunzima obukhona sile
lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi isiminye eminye isiphila sivile sona leso njalo phela akathesi sokuphothile nxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu komzimba yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kwenu khona lapho kuyabe kunabanye laphana kunabanye laphana kunabanye abangcwatshwa laphana laphana kunabanye abangcwabo babo laphana ma-churchi lani lani uyaqala ngebhizi sibili kungcwatshwa abantu of which kuyenzakala ukuthi khona izidumbu eziyangengena endaweni yonaleyo ngelanga futhi zingafika 30-40 ngelanga akhona ngeviki.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela okungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu bese besifa ngobuningi
lapha mbona ngathi kungezelelwa yibo bona labo dokotela kanti abantu abaselatshwa phela unensi kambuza kwelaphani ngaphandle ukuthi kuthe ngamaphilisi ekuhamba ikhandi thini kanti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sibebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngani bebemkhangela amanensi kodwa ngakula nto abangayenzi so-ke umkhuhlane ukufa izifa lezi ezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabangele ukuthi hayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu besezingazani bayastrike kanti imali le abayifuna yona le anti bayifuna kuhulumende atsho ebantwini nxa beyifuna ebantwini ngabatsho ukuthi khona ukuze welatshe uya uphethe okungaka hayi khona ukuthi khona bestrikele abantu abantu bayafa phela yibo ababalandayo ukuthi khona beza basiza ngemfundo zabo befunile njalo so-ke kathesi mnambona ngazani odokotela yibo abangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzisa kobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabafundi abenza uForm 6 eGebhuza Secondary School eWange abafunyanwe bele phepha lomhloliso we-economics. Lanxa nje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idizili yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu-PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 sikhulu lifunde lithi ma-sanction alikwazi igama elithi sanction lichoni kanti lina mali bulala abantu liyabelicabangana mali bopha abantu mahlana liyabelicabangana mali tshontshi mali liluthi mali yonke elizweni liyabelicabangana liyabe licabanga ukuthi khona ilizwe liyaba njani abantu libaqedile elizweni izezu zeni bantu bezanu-PF zini ogogo labokhulu seligugile umnankagwa ubona sengathi uzwenzala abantwana bezimbabwe umbona nje vele ukuthi umnankagwa isikhohlakali ngihlezi ngitshela ngithi umnankagwa is the first person o-corrupt nguye umuntu ucorrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni umuntu lo uhambe indlela ende lo mgabe angeke abantu bakhitha atshintshe umnankagwa ngeke atshintshe loba la ma-sanction anga kuja umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe into ubusuku lolu olwenza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe dogana ngeke batshintshe lapho inyoka angeke imile inyawo inyoka iyahlala inyoka umnankagwa inyoka inyoka angeke imile inyawo lo muntu vele selokhu wabulala abantu la mandi lokhu eqhubeka ngayo le ndlela kamnankagwa ekamgabe yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe kumbe bazwa kuthiwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona asokubusa ilizwe vele lokhu okwabo vele asokubusa ilizwe ikwehluleka ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Sanibonani sanibonani basakazi abahleli njani ku-Studio 7 hayi lathi siyaphila ngu-Aaron Lobi Ndebele Sibongo ngizalwa Petsholoshe Chefuni ngithi mhlawumbe nami ngike ngidlulise nje wami umlayezo ngangike ngacela wasekuqaleni ukuthi njengoba balisakazela indaba ezimnandi kangaka, nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi kochefunye lisehla lisiya phansi kokodikile bhubhude mbamba. Zindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlambe ke niyahambela khona nikhulume labantu bezigaba zona ziyana kithi, sike sizwe ukuthi bona inhlupho abanitshela zona masingapha zinjani. Waba ngezwa nje ukuthi lihambele eceleni khonapho babogande njengelanga liyaleko siphepha lijike libe lize kobohange lijike liye enkayi apha kithi nje hhayi alulubhadi. Besicela nje nathi ukuthi mhlambe ke mhlakazi bebe baningi ndibaposte khona ngabe behlalela zezindaweni zakithi singajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Salibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo nguRafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje eziguqela ukukhalala kwamadokotela umsebenzi ukuyithulwa kwemali entsha libhanga lesizwe leZimbabwe lokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho okhudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli sokusiza ukuyethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle sebezama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yini indlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudingiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa amakhampani amatsha, kuvulwa amakhampani azasebenza ehulumende, qoqe izimali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisathengi. Imali ye-RTG ayithengi ibhodi, siyomali esebenza le. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona behlezi emabrijini lapho.
Bona msakazi kaStudio 7 kanye nabalaleli, ngibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngiseJoburg okwamanje kodwa ekhaya kuseJoburg. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yamasankishini, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela amasankishini, kungani abantu uma betoyitoya betoyitoyela amalungelo wabo? Ukuthi hayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-PF kube yiyo ethi hayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba seyitradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hayi America yona ayihoxise amasankishini? Nami ngiyafuna impela amasankishini ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje ukuphikisana nabo somele usale. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zizaniphefe ingcwele ngcwele. O mhlawumbe bona bayenza ukuncengisinkwa ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo, ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxosha. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into ezaniphef i-right. Obaba umnankagwe ba-right, obaba umnankagwe abakazi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Google. Ngize nginamahloni nabo ukuthi ukuthi lo baba ngwakithi le eJorojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankagwe. Ukuthi ngeJorojo weJorojo ngegama wona muntu waseJorojo okhuluma njengogawula.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngidlalela ekhaya. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabone. Ya, into ede ngiyitsho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezanu ne-MDC. Sesikhathile ngakho lokho, ama-election sizadlula kudala, sizadlula kudala kuma-election. Ake libalethe lapha Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma-constituents zabo nakumawadi wabasebenzini sinawo 3 years of so uvoti or 2 years angazi, akunanto abayenza la abantu babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya bake bakhuluma okubambeka abakwenzile.
ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokeli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukaZulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esikolweni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe ele Ukraine belingasoze libe lisaluthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademokrati bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Unkomo, nxa sikhuluma ngempambanisumo ukuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli mbe kuthiwe ulamanga mbe kuthiwe uphambanisile mbe kuthiwe uvoxile mbe kuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi into omdala sesikhathele. Ngibona ngathi lokho kwenziwe ngumnumzana Lwana ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona. Usehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni. Uthini ngalokho?
Umbona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump, njalo labanye nje bonke abakuhulumende engibalisa lalabo ngoba uhulumende phela unengxenye ezimbili angithi kulama-democrats labaphikisana labo. Kodwa ke ngibona ngathi lalabo abakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hayi uyehluleka, akabavume ukuthi umnumzana Trump hayi useyehlulekile. Noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye, ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba useyehlulekile. Ungananzelela mnumzana uNkomo ngempelaviki lapha kuye kwaba khona umdlalo okade ukhona ngaphana, siye sabona nje abantu akade besemdlalweni bekungaso uthane wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki kodwa umdlalo nje ukukholisisana, kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lock him up. Khona kukhanya kuyatshengisela ukuthi hayi sebekhathela abantu lalabade bekholwa kuye, hayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye, mnumzana kade bemthemba, akathembakalanga ubhuluvanyana ulemanga ngakho ubona ngathi mina lame zame khona ukuthi hayi akaka athonisiswa kakhulu esikhundleni athonisiswa ukukhangelewe indlela eza ngayo ubona ngathi indlela elungeke kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzane sosikhangeleke ilizwe leli alibusayo nxa engekelo ephatha makangaka amanye amazwe athini kusasa imeliki zabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizizayo ngesilungu sithi idemocracy kavumele phela leya democracy abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo amalida zedemocracy abantu nxa bekhuluma ngabavumele kabazwakale inkulumo zabo lensolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo ku Facebook silikhohlwanga siyalibonga uxhaso lwenu kulo Davidson yoni uthi wena linjani kodwa msakazi Musa Mazivuko wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke sibonge lezindaba elisedulela zona ekuseni uyaphinda unyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni kudala kwasa this government must pack and go kethu wencube uthiwena amavuko msakazi ngibuka ngisesowetho emzansi siyabonga ngokusivuma ngokusivula amehlo ngestudio 7 udanisa blessing dube umthembo sithembayo laphana uthi yena umangutshka udlala ngesikhathi as long kulama sanctions noma kuku ntombi ngwenya uthena salibona lonke ugamo chirai uthena livuka njani msakazi josepha nyathi umdloli odlula abanye uthinike wena laphana uthi yena unyathi salibonani umangutshka uyadlala lebandla labo lezanu PF no country will ever be better kuyi-economy uma singaproduce ilutho Thandeka Gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu imilayezo yenu khonapha kuFacebook ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds ingoma isihle phune kudlalatela bo elitsha besigqibela ke izindaba zethu zekuseni singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngo-fast 7 na mina lani asiveni sonke kusasa kwezekuseni ngo-fast 6. Oliver Lelisayo ngontungamilinkomo kololokwana wamatukanduna lichone kuwe.